So we see a descendant of VOA in the Bele.
Lingali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ziku 17 Nhlangula 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, udlakela oluqondiswe kwabukuza kwele South Africa okuthiwa kabasuke baphelele kulolu lizwe lube khona kwezinye indawo kodwa ngezinga eliphansi kulalokhu kade kusesatshelwa ngabanye.
Kanti njalo siyabona ukuthi lolu dlame soluthola bebetheka solutholakala endaweni eyihlukile njengase-Eastern Cape, sizwile nokuthi ukhona omunye obesaqulekile phakathi kosuku uma kukhulunywa ngokuthi asazi ukuthi uzogcina evuka na.
So kungamalanga amathathu igciwane le-coronavirus liqhubeka lihlasela abantu abedlula amakhulu amabili ngelanga.
Loba noma kwazofakwe ama strict measures awe lockdown noma kuyila, umuntu uyapha ngendlela uyahamba esitolo, uyahamba esiyathola omunye umuntu uyawangela kuleso sitolo esiyawucupha lowo mkhuhlane eyawudlulisela komunye umuntu.
Kuhlelo lwethu lapho esikhangela ukwenziwa ngamabandla ezombusazwe phambilini kokhetho lomnyaka ka-2023, namhlanje sixoxa lomkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party, uMnumzana Mqondisi Moyo.
Isihlalo esiphezulu kwaso kathesi njengebandla le-MRP sibhizi siyakhankasa, siyabhoda, sihamba silungisa ama-structures.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Udlakela oluqondiswe kwabukuzwa kule South Africa ukuthiwa kabasuke baphelele kulelo lizwe lube khona kwezinye indawo zalelo lizwe kodwa ngezinga eliphansi kulalokhu kade kusesatshelwa ngabanye. Bese kulamaviki ambalwa inhlanganiso yezizalwane zakwele South Africa ethiwa Dudula iqoqa ukuxotsha ngamandla izizalwane zakwamanye amazwe ngelanga layizolo kodwa kuqhamuke udlakela endaweni ezilutshwana. Kubikwa kubotshwe abantu abambalwa, abanye ababotshiweyo ngabenhlanganiso yeDudula ababikwa bebeyilabo ababonakale emfanekisweni yabomabonakude ebulenjini be-internet bekhuthaza abantu ukuthi batshengisele, njalo babikwa sebekuphika lokhu. Isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zezwekazi le-Afrika ezihlala kwele South Africa, e-Africa Diaspora Forum, uMnumzana Vusumuzi Sibanda uthi kugqekezwe izindlu lamabhizimusi abukuza endaweni ezibalisa iDiepsloot, Alexandra neSoweto, njalo kunomunye obikwa elimele kakhulu waqaleka obelokhu engakaphaphami. UMnumzana Sibanda utshele uSithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi inhlanganiso yakhe isebenza lamapholisa kanye neSouth African Human Rights Commission ukuthi ilethe ukuthula, njalo ibone ukuthi abadale noludlakela bayabotshwa bejeziswe ngoba lokhu kusesatshelwa ukuthi noludlakela lungaqhamuka njalo.
Ake ngithi ukusukisela cishizolo phakathi nosuku siye sabona ukuhlaselwa okuyitolo nemizi eminingi lapha kwelaseSoweto eyabantu bokuza ukuthi ubusuku bonke nje labo bodlulileyo okusukisela kumhla ka-15 kusiya kumhla ka-16 bekunokutshontshwa okwempahla ezabe yizitoli kakhulukazi, kwagcina kusiba nokudubuleka kwabantu. Kanti-ke labo abayibona akade behlele lo mbhikisho nokubonakalisa, bona bathi baye bathi bayazisusa kulokho baze bakhipha nezimemezelo, bememezela ukuthi hayi bona abambandakanyeki kulokhu kunobukusela nabantu abebayo. Kodwa siyazi ukuthi abantu basuke begqugquzelwe ngomyalezo wabo, kodwa-ke sikubonile yikho lokho okusho ukuthi kunabantu abambalwa ababoshiwe. Siyazi ukuthi ukhona omunye wabo labo baholi ogcine eboshwe kwelaseProtea namhlanje, onguyena okade egqugquzela naye ehamba phambili ugqugquzelelo kwalaba bantu. Kanti njalo siyabona ukuthi lolu dlame soluthola bebhetheka solutholakala endaweni eyihlukile njengase-Eastern Cape, sizwile nokuthi ukhona omunye obesaqulekile phakathi kosuku uma kukhulunywa ngokuthi asazi ukuthi uzogcina evuka na. ngoba eshayiwe kanti naphakathi emalokishini kunabantu abaningi abahlaba umkhosi ngoba behlaselwe kwela sediklub namhlanje bekukhona abantu akade kubuya eAlexander kanti Alexander siyayazi ukuthi iyona ihamba phambili kusukela ngo-2008 kulolu dlamo olwenzekayo lwaluqale khona kungakho ke sibone kusiba nazo zonke lezi zinto nokushiswa kwamatela kwathi ke phakathi kosuku namhlanje kwaba nabantu abaningi kakhulu kakhulukazi lapha ngasediklub kanti nabokuza ke naminye inhlanganiso zalapha eSouth Africa besivumelene ukuthi sizohlangana khona abantu abaningi kodwa sigcine sibagqugquzele ukuthi bangasondele ngoba sibesabela ukuthi kungaba nobungozi uma lamaqembu angathi ahlangane kwasokusiba ke nombhikisho omkhulu okade uhamba nabo laba bantu besithi bangena ezindlini kodwa bebegadwe amaphoyisa sesilindele khona ukuthi sibe nezigameko esingazithola eziye zaphuma kulezo kulokho kuhamba ngoba labo bantu bebethwele izikhali okusho ukuthi uma kunabantu abahlaselwe sesizovula ngokusemthethweni icala esilivulela bona laba bantu laba bayibona abakhokheli bayo lombhikisho
njengenhlanganiso kuyini lina elikwenzileyo ngalolu daba njalo kusasa kungaba khona okunye kumbe lisuthisekile ukuthi sokwedlula
empeleni ngeke sisho ukuthi sisuthisekile ukuthi kwedlula kukho lutho lwedlule leyi saseyimpe enkulu kakhulu ngoba siyakholwa ukuthi abezepolitiki bakhona noma bengakhulumi abahambisana nakho lokho okwenzakalayo ukwenzela ukuthi mhlawumbe ukuhluleka kohulumeni ukwenza izinto lezi zidingwa ngomphakathi nokungabi khona kwemisebenzi basuke bacashe ngabantu bokuza thina esikwenzayo njengenhlanganiso yamalungelo oluntu kusukisela nje masiqala ukuthola ukuthi kuzoba lento efana nalena siye sasebenzisana nabaphathi bamapolisa sasebenzisana nabamalungelo oluntu abafana ne South African Human Rights Commission njengoba bona beyikomishini ukuze abakwazi ukubiza noba ubani omenecala okusho ukuthi njengamanje lona leli qembu labantu laba ngoba linabakhokhela abaziwayo ma kunabantu kunodlame oluthile esingaluxhumanisa nabo kusho ukuthi sesingalithatha ke silu report kuyona i South African Human Rights Commission kanye nasemapoliseni sivula amacala ngemva kwalombhikisho wanamhlanje ma kungaba khona igameko ezokuhlaselwa kwabantu lezo zigameko singaziqondanisa ncamanje aziqondane nabo laba bantu bese sivula icala ngoba ukwenza kwabo nokumema kwababantu kusuke kukhomba ukuthi bebesazi ukuthi ukubhikisha kwabo kungagcina kwenza ukuthi abantu bahlaselwe kanti kungakho bebethele nezikhali ebegqoke nempahla yamasosha ukuthi bebesempini kanti siyaqhubeka njenganamhlanje besigqugquzela abantu bokuza ukuthi bangaphumi njalo bangaye ezindaweni ezingaphephanga okufana nokuthi nasembhikishweni namhlanje sesabagqugquzela ukuthi bangafiki ukuze kungabi khona ukuhlangana nalabo ababhikishayo okungabangela ukuthi bagcine kube nokulwa kumbe nokuhlaselwa
lo ngumnumzana Vusi Moses Banda esiphatha amandla senhlanganiso eAfrica Diaspora Forum. Ngamalanga amathathu igciwane le-coronavirus liqhubeka lihlasela abantu abedlula amakhulu amabili ngelanga. Lokhu kutshengisa ukuqansa kwamanani la okuphindwe kanenginengi nxa kuqathaniswa namanani awamaviki amalutshwana asanda kwedlula lapho kade sokusiba labantu abengadluli ithumi ababanjwa igciwane leli ngelanga. Izolo ugatsha lwezempilakahle lubike ukuba kulabantu abangamakhulu amabili lamachumi amathathu 238 abatholakale belegciwane leli. Lolu gatsha luthi kulabantu abathathu ababili babo bengabakobulawayo noyedwa oyeHarare ababhubhileyo bebulawa yi-COVID-19. Iningi lababanjwe igciwane leli ngabesigaba seMashonaland West abalikhulu lanhlanu 105 kulandele eHarare okulaba ngamachumi amane lanye 41. Inani labahlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 lokhu liphansi lanxa uhulumende esithi amajekiseni la awasileli. Kuhlatshwe abedlula inkulungwane ezimbili 2669. Ukuhlaziya ukukhwela kwenani lababanjwa igciwane le-coronavirus sixoxe lomnumzana Difa wajabibhango isizalwane seZimbabwe esihlala kwele-Bhilitane.
Ukwanda babukande noma ngithi uqhubekela phambili sibona amanani abantu abaphathekayo ngumkhuhlane we-coronavirus lo i-COVID-19 elizweni leZimbabwe. Kutshengisela sobala babukande ukuthi umkhuhlane lo iloba nje abanye abantu besayishaya indiva besawuthathela phansi, kodwa kutshengisela sobala ukuthi umkhuhlane lo usasekhona njalo kusadingakala kakhulu ukuthi kuthathwe izinqumo ezokuthi abantu bahlale baqhubekele phambili ngokupractice lokhu okwakukhulunywa imithetho leyana yokuthi abantu i-social distancing, abantu abaqhubeke ngokwenza into ze-social distancing, njalo abantu abaqhubeke njalo begeza izandla kakhulu, njalo abantu baqhubeke ngokuthi ukuba baningi kwabantu akube yinto eyenziwa to the last resort. Ikuthi uhlupho olukhona babukande ukuthi ezinye izinto nxa zisenziwa noma nxa zifakwa imithetho efana nayo naleyo, especially kakhulu nxa sikhangelela lama-pandemic afana labo-COVID, uhlupho lokhona ukuthi kwesinye isikhathi abantu sisuke sithathe ukuthi yinto kahulumende, kodwa sesikhole ukuthi imithetho lefakiweyo ifakelwa ukuthi igweme indlela umkhuhlane umemetheka ngakhona.
Uhulumende siyabona ukubana uyathatha amanyathelo afana lokuvala ilizwe ngaloko kuthiwa i-lockdown, kodwa kukhanya kungancedi ngoba amanani siyabona akhuphuka. Wena ubona ngani kungakubangelwa yini ukuthi uhulumende kezini okusemandleni akhe wonke kumbe kukhona okuthamaza?
Amanyathelo awukuvala imingcwele lokho esikubiza sithi ngamabhoda noma sithi amanyathelo okufaka ama-strict measures awama-lockdown kungumkhankaso omuhle, kungumkhankaso njalo ongasiza ukugwema umkhuhlane lo we-corona, kodwa ke awusoze ube yisho isisombululo sokuthi abantu baphume baphele kulo mkhuhlane. Into efanele ukuthi uhulumende ayenze kulesi sikhathi ukuthi azame ukugqugquzela abantu ukuthi abantu babe le-confidence ekuthinini bayenelise ukuthi bahambe bayehlatshwa i-vaccine leyo, ukwenzela ukuthi imkhuhlane leyo iyenelise ukuthi umkhuhlane lowo uphele ebantwini. Ngoba iloba noma kwaze kufakwe ama-strict measures awe-lockdown noma ikuyini, umuntu uyahamba ngendlela uyahamba esitolo, uyahamba siyathola omunye umuntu oyangena kuleso sitolo esiyawucupha lowo mkhuhlane eyodlulisela komunye umuntu. Kodwa ke abantu nxa sebe-vaccinated kuyabe sekuyindlela elula kakhulu ukwenzela ukuthi abantu umkhuhlane lo uphele ebantwini. Indaba ye-vaccine le babugande asondaba eqala kathesi. Ngithemba ukuthi iningi labantu abazi noma ababala kakhulu ingwalo bayazi ukuthi umkhuhlane lo umkhuhlane owaba khona njalo obizwa ukuthi nge-Spanish flu ngo-1918 waze waphela ngo-1920. Bakhona abanye abadala abalokhu besakhona bayazi ukuthi umkhuhlane lo badlula kiwo. Abanye sebegugile kodwa noma sebegugile kodwa bayazi ukuthi umkhuhlane lo badlula kiwo. Indlela okwaqedwa ngayo umkhuhlane lwana kwakuyukuthi abantu baphiwe ama-vaccine ukwenzela ukuthi abantu baphephe kulo mkhuhlane. Ngaphandle kwalokho sisaqhubekela njalo lokho sihleli kuma-lockdown, sihleli ama-borders evaliwe kungela sisombululo, ngoba akusoze kuncede ngalutho kona lokho ngaphandle kokuthi abantu abahlatshwe ama-vaccine.
Lo ngumnumzana Difa wajabhi Bango, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bhilitane, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseLondon. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-internet elezimlive.com lithi sokubotshwe abantu abambalwa abayizihlobo zomunye umlisa owabulawa ebhawa elithiwa Luriro eHarare, abahambe lesidumbu somufi basitshiya endlini kamsekeli webandla le-MDCT umnumzana Elias Mzuri ongumnini webhawa okwabulawa umuyi. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi omela iNorton edalele ephalamende ezimele umnumzana Themba Mliswa uxotshwe edale izolo ngemva kokuthuka umphathimtambo wezemithetho umnumzana Kazembe Kazembe emethesa ubuthakathi. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumela nge-WhatsApp.
Baleleli we-Studio 7 linjani? Nabasakazi we-Studio 7 ngapho e-Washington DC linjani kodwa? Lani niseZimbabwe, niseSouth Africa niyaphila kodwa? Balaleli nabasakazi we-Studio 7 ngithi ngiyibeke le ndaba la engaqondi khona. Kanti-ke kwenzakalani lapho eZimbabwe ngendaba yamaphathi amaningi la alonke efonywa sizoyikhipha kanjani le indlovu iphiliswa le elizalo le makube nani lonke lifoma amaphathi amaningi amaphathi amaningi ioro la amanye amaphathi aseceleni yila akhenyiwe yona le iphathi le enobugrobhani elokhu ehambe irobha abantu ibribe abantu ukuthi kube namaphathi amaningi ukuze le amaphathi amaningi adistate ama-elections yebo khona asifuni one party state vele elidizaneni kumele kube namanye ama-opposition party azo-opposa ukuze abelena balungise kahle kodwa la amaphathi ezimbabwe ngibona ngathi semaningi kakhulu nje adistape amanye ayale nale if ngabe mina kuya ngami ngabe wena mqondisi moyo nalo chamisa nje ngabe kuyahlangana lapho ukukhiphe la amanye amaphathi lana akhona lana kuze ukukhiphe le iphathi khona le indlovu kayiphikiswa le izane yabo mnangagwa le ekade yathi ngena yathi vele yazalwa ngobuqhophololo namanje lonke isesinawo lobu buqhophololo bayo evele iphume le iphathi ngoba ayakhi iyadiliza manje kwathi ukuyabheka elentuzaneni lapho u-transport abantu kuthiwa bayeminyana kuzomkho kuyukuthi ezinye imoto zabanye abantu zipakile lapho zihleli azenzi lutho abantu baswela i-transport ukuhamba abantu baswela ukuthi umuntu noma egula aye esibhedlela lo okhulumayo ngowaselupane esigodini sasekana ijabhiwa ngaphansi kwenduna umabhiwa
Mbonani sanibonani basakazi be-studio 7 njani nisaphila kodwa hayi ukhuluma noThulani ngakwandlela oxhumeka eflabhuzi phansi kwenduna osibasa ngithi mina bantu bakithi bakomthwakazi ngicela luke livule ingqondo zenu nivule namehlo enu ningalali hlukanani nezinto sezizanu PF nezi-MDC whatever is MDC allies must wake up and sibe singabantu abazimele votelani iqembu lemthokazi public party liyagijima noZanu PF niyagijima no-MDC izinto zesishoneni thina sisizwe sikamthokazi sizwe sizimele sodwa ngoba namanje sibilokhu besihlukumeza kanye basihlukumezela khona lokuthi nasiyisizwe sikamthokazi sizwe sikamzilika sizwe sikalobhengula kodwa nina nisagijima no-MDC naboZanu PF wakwezwa ukuphi ukuthi mina wangithatha ngumntwana kamakhelwane uthi ngizohlala emzini wakho mina imfanele ngisizinto zakho ngizozilungisa kanjani izinto zakho ngoba mina izinkinga zizala ekhaya zaziwa ngumnikazi womuzi into leli yenzayo ligijima naboZanu PF nabo-MDC nabantu basesishoneni lizobafaka ukuthi libavotelwe amakhansela thina sihlala la eGoli manje siyasokola la eGoli sihamba sihlangana ney'nkinga la eGoli ngendaba zenu nabantu beZanu PF nabantu be-MDC anike likhule mani emqondweni mani liwazi ukuhlukanisa into embi lento e-right this social system is very useless baba
zimbonani bantu bakizilinjani ngezintawo hayi Zanu PF kulonyaka kuzovotwa nzima and ngale corona le itshengise abantu izinto eziningi ivule abantu amehlo ngezinto ezinto akula muntu ongavoteli Zanu PF and lonyaka vele angicabanga ukuthi khona iZanu PF layo vele iyakwazi vete kula muntu ongayivoteli ngendlela esihlukumeze ngakhona abathi ngendlela abantu abahlukumezele ngakhona abantu bavalwe ezindlini abantu bengelakhuza abantu bebulawa yindlala manje vele angithi uthole lutho iZanu PF that's why ubona nje beloka bebhizi amaphoyisa ehlevele ijabule ethi aza kupha abantu ngoba vele amaphoyisa layizizikhohlakale amaphoyisa lawo akula maphoyisa ezimbabwe la izikhohlakale kuphela abantu ababulawa yindlala umuntu okona ma umtele egqoke iyunifomu yacala ukuthi nevi umbhathisa isaka benjalo bephelile bayahlupheka ubona betshontsha izinto zabantu yabona abantu bakhithi ngeqiniso amashona lakho kumele bayacothe endaweni zabo omunye lomunye ayesebenza lapha ahlala khona ayesebenza lapha azalwa khona izakhamuzi nje ma zingaqina zicothe bonke amatisha konke yonke into ngikathi bona bengathusela kangaka izakhamizi zithi abantu abazobona basebenza babebona amashona la egcwele emzini izakhamizi zithi abantu abazobasebenza kuphi abantu abazulu abazibadalela imali bavala izibaya bafundisa kodwa bahleli emakhaya bahleli lapho lama degree balento yonke ubuya kuzofundisa abantu ababuthwayo estrategy ngoba amapolisa la evidence zilikhulu ukuthi aso abantu abafundileyo izizo zabo aye ukuthi ufundile uyenze nje amapolisa la abantu ababuthwe estrategy bisefucking sebenzile
njani basakaza yasayizilo kudala pa ngumnanga kwangemva kopresident ekhulume labo musician ukuthi bona kuyenze amashoza thina siyakwazi vele ukuthi obusayo Chiwenga umnanga kwabikwa nguChiwenga ningamangali yena ngakuqala umnanga kwa consultant uchef wakuChiwenga yabuwa
Salibona ngibasazi kwa Studio 7 ngabalandeli baka Studio 7. Nazothanda ukukhomenta kakhulu kule ndaba yezekhi. Izekhi abantu sebeqala ukurejista, seyiqala ukurejista. Awukhamze ukuthi be-announce inamba engasiyiyo yabantu abarejistile. Angibise ukuriga khona lokho sekubonakala nje. Sisuka nokusuka nje sebeqalile into yayo. Izekhi ayikiyekele ukusebenzisa izandla. Singabantu beZimbabwe siyaso. Sisokola ngaphandle kwelizwe, sisokola ngaphakathi kwelizwe. Kungenxa yayo lezekhi le. Abantu behlonipha amalungelo abantu. Please siyacela.
Lawo ke bekungamazwi enu linabalaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Amazwi enu balaleli lingathuki njalo imilayezo yenu ibe mfitshane. Kwezemelika, ugatsha lezempilakahle kwelemelika luthi umkhakha omutsha we-coronavirus othiwa yi-Delta ulakho ukuba yingozi ephindwe kaningi-ningi ngoba ukhanya ulobukhali kuleminye yonke imikhakha ekhona. Ngalokho lolu gatsha luthi umkhakha lo usufakwe kusimo esiphezulu sokulimukisa uzulu. Uhlobo lwe-coronavirus lolu lwesatshelwa ukuthi lungafohla lungene emzimbeni womuntu ohlabe amajekiseni e-COVID-19 womabili. Sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Dan Moyo.
Kungenzeka sibili kakhulu ukuthi singabona ingxenye enye ingavaccinated laba abalandela uTrump abathi bona abakholelwa kuleli daba legciwane leli lwe-coronavirus. Kodwa okusalayo I'm sure ukuthi bangaqala ukubona sokuyibo bodwa ababanjwa yileli gciwane begcina besiba sezibhedlela. I think bazokhuthazeka ukuthi labo babone ukuthi hayi ngempela kusho ukuthi i-vaccine le iyasebenza, labo baqala ukuvaccinate. Okunye okuqakathekileyo futhi ukuthi i-education, ngoba abantu abaningi laba abangavumelani layo le science ethi kumele abantu bavaccinate yilaba abantu abalandela uDonald Trump izinto ayebatshela zona ukuthi igciwane leli it's a hoax, igciwane nje elicreatwe ukuthi likwazi ukuthi libhuqe embusweni. I think abantu abafana njengabo odokotela esingathi ngama-family doctors yibona abanganceda kakhulu ukukhuthazisa ama-patients abo ukuthi bahlatshwe baphephe. Kodwa ngokubona kwami ngibona ungathi abaningi bazogcina sebevaccinatile ngoba bazobe bebona ukuthi hayi ngempela bale risk yokuthi babanje leli gciwane if bengahlala bengavaccinatanga.
Ungasitshela ukuthi ubona ungani bona labo abala ukuthi bahlatshwe ikakhulu abebandla lama-Republicans bengagcina na labo sebehlatshwa kumbe nxa kuyukuthi igciwane libanganeno njengalokho okwenzakala kathesi sizabona kule ngxenye yezwe leyomelika engahlatshwanga.
Ukuqala nge-coronavirus siyazi ukubana owayengumongameli we-America uDonald Trump wayevele engavumelani lama-scientist nge-coronavirus, wayethathela phansi esithi hanje kuba ligciwane okuzodlula. Kodwa sibonise sokufa abantu abafika almost 500,000 lapha e-America, okuyinto yobana ngabe uTrump wa-acta fast wakhuthazisa abantu ukuthi ba-social distance, bagqoke ama-maski, ba-sanitize, bathine izandla abantu bageze izandla ngabe yasane sibona abantu abaningi besifo ngoba abantu abaningi bayalandela into ezikhulunywa ngumongameli njengoba kabe kungumuntu abamvotelayo bayabelieve ukuthi into ezikhulumayo zizinqotho so uBiden angeke ngisho ukuthi ngithi inhlanhla noma yokuhlakanipha kwakhe kodwa nje ngumuntu wangena esisho ukuthi leli gciwane kumele silwisane lalo sibambene njengabantu balapha e-America njalo futhi njengoba sekulamavaccine ama-vaccine la asencede kakhulu siyabona into sezisiwa lula khona manje mina ngilana e-Ocean City ngiletha abantwana ukuthi bazodlala e-beach ngibona wonke umuntu nje akagqoka asagqoka i-mask ngoba abantu abaningi sebevaccinethile so kuyatshengisa ukuthi hayi siyaphela umnyaka sibili ama-mask kuyabe sekuyinto emandulo igciwana leli kutshengisa ukuthi siyabe sesilinqobile
lo-ke ngumnumzana Dan Moyo esizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubexoxa le-Studio 7 ecingweni esedolobheni le-Reston esigabeni se-Virginia.
Asambeni madoda siyovota.
Namhla uhlelo lwethu lwezokhetho sixoxa nomkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo. Siqale ngokumbuza ukuthi amalungiselelo abo okhetho ahamba njani.
Inhlelo esiphezu kwaso kathesi njengebandla le-MRP sibhizi siyakhankasa siyabhoda hamba silungisa ama-structures ezabelweni zonke zakithi kwelikamthwakazi. Sinanzelela ukuthi silama-provinces amane, iMiddelland, iMatabeleland North, iBulawayo, leMatabeleland South. Siyahamba sifundisa abantu ngokuqakatheka ukuthi balandele kumbe basekele ibandla leMthwakazi Republic Party. Njalo abantu bakhanya baphakama sibili kakhulu. Sinanzelela ukuthi without ama-structures abantu abangeke babesa njalo ibandla lethu alinyeke likhule ezabelweni ngoba ibandla likhuliswa ngama-structures.
Siyabona ukubana kulodaba lwegciwane le-coronavirus. Udaba lolu luphambanisa njani ekukhankaseni lekudingeni abasekeli ukuthi balivote?
Udaba lwe-coronavirus liyasihlukumeza silusibisela emuva enhlelweni zethu kusukisela luqala ngomnyaka ophelileyo kuzofika namhlanje. Sinanzelela ukuthi last year phose kubulawayo lwathi luqala lolu daba sasesibhukhe iholo enketha 7 khona ngale kobulawayo ngoba uhlelo lwaluyukuthi sibhode amaholo wonke akobulawayo sitshela abantu ngebandla leMthwakazi Republic Party. Kodwa ngenxa yaleli gciwana sesithola ukuthi sokunzima ukusebenza sibuthanisa abantu. But okunye sikunanzelelayo futhi ukuthi ibandla leZANU-PF alikho honest ngalolu daba lwe-coronavirus ngoba sibone ngani sebepolitika ngalo. Uzananzelela ukuthi bona bayathi abantu abavunyelwe ukuhlangana bebaningi kodwa ithola ukuthi bona bayahlangana bezenzela inhlelo zabo. Sikubonile khona leHarare ngesikhathi kugcotshwa kumbe kulungiswa isithombe sikambuyane handa iZANU-PF ligcwele eHarare bezenzela lokho abakufunayo. Sakubona futhi umnangagwe esiza lapha ngeviki eliphelileyo esiza esithombeni sikankomo bebhoda lalaphana ku-hanging tree le ndawana zonke babehamba belicukucuku labantu. Kodwa nxa kungabantu be-opposition bayala bathi bona igciwane le-corona alikavumeli ukuthi abantu babuthane. So-ke hhayi kuyasisebenzisa nzima konke lokhu mayelana ngegciwane ngoba sibona ukuthi iZANU-PF kayithembakalanga, ayikhulumi iqiniso, iyavimba i-opposition ukuthi ihlangane.
Siyabona ukubana kwezinye izigaba ikakhulu ezeMandebeleni amanani aphumayo atshengisa ukubana balutshwana abantu asebebhalisele ukuvota. Lina lithini ngalokho? Liyabakhuthaza na njalo bayasukumela phezulu yini?
Ngiqiniso babugande inani emhlubulweni uwela kithi ngapha eMandebeleni abantu baregister kancane. Sinanzelela ukuthi ziningi izinto ezihlukumeza abantu bakithi okwenza mhlawumbe bengazihluphi ngokuvota. Abanye babhizi badinga imisebenzi, abanye babhizi badinga okokuziphilisa kathi njalo abanye abanye nga ukhuluma lawo bathi bona sebalahle ithemba endabeni yokuvota benanzelela ukuthi ibandla lezanpf galiyenza ukuthi kube le fair elections izikhathi zonke yikho ke bathi bona kuyabadini ukuthi baqhubeke besenza into ababonayo ukuthi ayilamphumela oqondileyo kodwa ke abaningi futhi njalo bayasithembisa ukuthi nawo njengoba ibandla labantu le MRP selikhona bazazama ngezo zonke indlela ukuthi baregiste bavote kodwa ke kunzima kakhulu njengoba sitsho la ukuthi abantu abaningi abaphakamele ukuvota ngoba sekunanzelayo ukuthi obe kulekha kakhulu phakathi kwabantu bakithi ukuthi bafundiswe ngalokho esingathi khona ukuqakatheka ukuthi why kumele bavote sinanzelela ukuthi siyabafundisa ukuthi kabavote kakhulu lapha ezabelweni sikhangela kuma elections la kuma constituents ukuthi yikho lapho kulendaba khona ngoba i-local governance yiyo eqakathekileyo kakhulu ukuthi ngubani ophetheyo ukuze abethuba bekwazi ukuvotela abantu ababafunayo njalo abazayenza umsebenzi wabo hayi ngoba badinga imali kodwa bedinga ukubamela okuqondileyo.
Hello ke ngumnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party besixoxa la kuhlandla lesine lengxoxo yethu ngamalungiselelo okhetho luka 2023 tiyani indlebe kusasa lizwe ihlandla lokugcina lohlelo lwethu lwezokhetho singakagqibi uhlelo lwanamhlanje besikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo udlakela oluqondiswe kwabokuza kwele South Africa ukuthiwa kabasuke baphelele kulelo lizwe lube khona kwezinye indawo kodwa ngezinga eliphansi kulalokhu kade kusesatshelwa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.